Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Bana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 3 kulwezi 2021 igama ngwentungamili Nkomo. Nazi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 izolo. Ngakolunye uhlangothi, uhulumende useqhelise iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane phansi kwe-lockdown level 2 ngamanye njalo amafiki amabili. Ibandla le-MDC Alliance lisola imizamo kahulumente yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Kuyaphambili ukubalwa kwamavoti kwele South Africa ngemva kokhetho lokudinga amakhansila. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende useqhelise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili phansi kwe-lockdown level 2. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. Umutswangwa uthe osaphethe isikhundla sikamongameli njalo engumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ukubone kufanele ukuthi lokhu kwenziwe ngoba umkhuhlane lo ulokhe uyingozi lanxa nje amanani abantu abafunyanwa belawo selehlile. Kodwa abanye bathi ngabe uhulumende uyekethise iziqondiso lezi zaya kuzinga lakuqala i-lockdown level 1 kumbe ukuzesula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Yokuhulumende sekufakile njoba siyazi ikoronti lama weva aqansayo ayehla aqansa ayehle abantu zakwemukela njengalokho siqhubeke sinazele ukuthi engxenye nxa amanani engahlaleli nje sikhanyelwe nguhulumende ngemva kwamaviki amabili phose angayekethisa futhi abuyele kulevel 1 ukuthi engxenye impilo belula abantu bazame ukuzingezala empilweni ngoba ikorona eqinisweni ilima zabantu kakhulu ikakhulu kwezokuziphilisa. Abantu abaningi bayazisebenza baqhatshwanga ibhizinesi lingasekho so kodwa kungaba kulevel 1 enxa yokungaba nganeno.
Abantu bathini ngaleli nyathelo?
Abantu bebekhayele ukuthi engxenye uhulumende kadesi uzazama ukuthi ayehlise futhi lezi ziqondiso ezokuvalela abantu ukuba nabahambahambe basebenze phakathi komuzi besithi engxenye uhulumende uzakwehlaye kwi-level 1. Okwenza abantu batsho njalo bakhayele izinto eziningi okokuqala yiba amanani aseyehlile okwesibili njalo sinanzelela abantu asebehlabile ukuthi baningi abantu asebehlabile i-vaccine le-COVID-19 abantu asebebaningi kangako ukuthi abantu bekhayele ukuthi njengaleso sizathu uhulumende kehlise. Sibona lemidlalo eminingi seyavula amabhawa sewavula lanxa evalwa nje masinyane kodwa avuliwe ema-church kwavulwa amabhora asedlalwa labantu sebengena bona bangangama-2000 so ngaleso sizathu abantu bekhayele ukuthi hhayi khangathi impilo isipho sibuyele kunomali esingakutsho ukuthi abantu bebefisa ukuthi hhayi ngasiyangena kwi-level 1 kodwa engxenye lo kwamamaski ema-sanitizing siqhubeke sikwenza kodwa sikwi-level 1 ngoba abantu sebenazele ukuthi empilo inzima abanye vele abantu abaningi bayaziphilisa so kuba nzima ukuthi bagijigijima endawo afuna ukugijima ngayo ikakhulu nxa soke sikwi-level 2 so-ke izifiso zabantu.
Umumo walomkhuhlane khona ngapho koBulawayo yona unjani kulezi nsuku?
Amanani akhanya ayehla ngendlela enhle kakhulu ethabisayo futhi ngoba sinazele kulamanye indawo zokugcinela laba bantu ezazi bagcina ama-centers avaliweyo ngakhanya olangeni sikhuluma kanje kathesi akusela abantu so lokhu kuyasitshengisa ukuthi eqinisweni amanani ayehla ngokunjalo-ke abantu khanya ngale ndlela asebeziphatha ngayo abanye akusayindlela enhle kangako ngoba nxa amanani esehla kodwa siya chelo ukuthi kungaba lengozi yokuthi kungaba le wave engalandeli wave 4 la yabe ngaqedakala kuya ngesi uve senjani lokuthi yabe ikhaya kubani vele njani so kabantu kodwa abanye ungathebedelela nje abantu behamba hamba abantu bayaminyana abaye lokugeza ke izandla basageze abaye nama mask abasafaki kuhle abanye vele bengafakali ukwafaka so kukhona kuyasiza usubuhlungu ukuthi lanxa amanani esehlile abantu siyabakhuthaza ukuthi izakhamizi asiqhubekeni sihlonipha izilayezo ezilethiweyo sibone siyageza izandla kuphela siyasanitiza amamaski siwagqoke kuhle avala amakhala avala umlomo lanxa kungelandinga yokuthi singene lapho okulabantu khona abaningi sikubaleke khona ukuthi singaminyani ukwenzela ukuthi kungaba ingozi yokubana kube enye iwave ingasitholisi singazimiselanga kube singazilungiselelanga yiyo esingakutsho sikwayisa abantu ukuthi asekunazeleni khona ukuthi singaphonga ukuthaba sithi hayi sokwedlula kwedluweni.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abangamachumi amane 40 belomkhuhlane lo. Inani lasebebhubhile likhwelela yakunkulungwane ezedlula ezine 4683. Ibandla leMDC Alliance lithi lisola kakhulu imizamo kahulumende yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Unobhala kugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana James Manzou utshele iPhalamende izolo ukuthi ugatsha lwakhe luyawusekela lumthetho. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi umthetho onje wephula amalungelo kaZulu.
Izanu umbhedo wayo suye phambili nampo sebekhuluma ngepatriotic bill besithi abantu abangasoze bavumelane lezanu bafanele bayabotshwe baye emajele bancitshwe amanye ama-rights njalo bathethisa besithi MDC yiyo yaletha ama-sanction bathethisa u-vice president wethu ubithi konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abazwisisi i-concept ye-democratic dispensation khonokho yikho kwenza abantu lamazwe amaningi bahle bathi izanu intando kayiphikiswa. Abantu bavunyelwa ukukhuluma abakufunayo ngokuthula. Abantu bavunyelwe ukusola uhulumende wabo uma bebona amaphutha athize ngokuthula. Yikho uma sebefuna ukufaka ibill umthetho ukuthi wonke umuntu ongasoze ehambelane lezanu kufanele ukuthi ebotshwe njalo encitshwe amalungelo ngoba akavunyelwe lezanu yimhlolo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Lanxa abanye besithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni we-COP26 kwele United Kingdom alusoze luphathise ilizwe ngalutho, iziphathamandla zikahulumende we-ZANU-PF ezigoqela isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba zithi ukuhlangana kukamongameli lenkokheli yamanye amazwe kutshengisa ukuthi uMnangagwa uye nelisa ukulungisisa ubudlelwano belizwe lakhe lamanye amazwe iZimbabwe yamukelwe njalo isizwe zomhlaba. UMnangagwa ube ngomkhokheli weZimbabwe wakuqala ukulugcoba kwelebhilitane phakathi kweminyaka engamashumi amabili ngemva kokwetheswa kwakhe izijeziso zenotho kanye lomuyi umnumzana Robert Mugabe. Uhambo lolu luza ngemva kokuba isithunywa se-United Nations unkosikazi Alena Dohan ethule umbiko othi izijeziso ezetheswa amalunga e-ZANU-PF yiBhilitane leMelika kumele zesulwe. Lanxa uMnangagwa ebethe uzahlangana lomkhokheli weBhilitane uMnumzana Boris Johnson, imbiko ephume izolo ibisithi lokhu kulakho ukungenzeki. Kodwa uMnangagwa uhlangane lomphathintambo obona ngobudlelwano beBhilitane lamazwe aseAfrika, unkosikazi Victoria Grace Ford kanye lomkhokheli weEuropean Council uMnumzana Charles Michel. UChris Gande weStudio 7 ubuze ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Angliston Spanda ukuthi kukhona na okubambekayo okuphumileyo kulimihlangano.
Kungabe kukhona okuphumayo, singakhohlwa phela ukuthi what drives amazwe lawa agijimisa ngokuthi bona bangatholani. So nxa uMnangagwa esenza khonokho akwenzayo njengomgabe oyehlasa abasukeli abathethisi abatshele okwazadliwa ngendlala, mhlawumbe kungenzakala ukuthi kukhulunyiswane kukhulumiswane umlotha njengoba sibonile lo lesithunywa akade sithunywe United Nations sifalile ukuthi into ezangenza ukuthi kube lengqobekela phambili kulungisiswe kucwazulule izinto lezi yikuthi kuhlaliswe nephansi kukhulunyiswane. Sesake sabona yamazwe silwa kwalwiwa izimpi World War 1 yacina ngokuhlalisana phansi kulungisiswana eVersailles, kwalwa kwaba lempi emhlaba wonke eWorld War 2, kodwa kwagcina kuhlelwe phansi etafuleni kwalungisiswa. So nxa kube khulumisana sibonile amapikitsha bebingelelana labo Joe Biden umongameli weMelika, bebingelelana labo Boris Johnson, asikwazi abakukhulumileyo, kodwa khonoku ukuthi sebeqhuba bake babingelelana ngemva kweminyaka eminingi kangaka iZimbabwe lamazwe lawa vele kungakhulunyiswana kungabonwa ngeso ndawo linye kungahlalwa etafuleni, kutsho ukuthi kungaba khona nxa kungahlala phansi kukhulunyiswana.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe kumbe kwenzakale?
Into eqakathekileyo ukuthi thina izizalwane zeZimbabwe, ikakhulu thina be-civil society labe opposition, sibe kwazi ukuthi kumele singahlali sikupolitiki mchokotho ekufuna ukuthi lizwe lidilike ilizwe uMnangagwa kaule, siloke sichotozana sithethisana sibhalela khona ngale sikhuluma izinto ezinye zakhona singamanga. Yikho kusuka kusihlupha ukuthi silamanye bethu abakholisa ukuthi izinto ziqhubeke zizimbi, thina sisekhaya ngapha siyahlupheka, kodwa kulabanye abaye bekholisa khonokhu and abanye bangani badla ngakho khona lokhu ukuthi babe lokhu bebhala besidiye kunje. So ngicabanga ukuthi lo mhlangano okhona yebo kambe ngumhlangano okukhuluma ngezezomvelo climate, kodwa ke mhlawumbe kungaba khona okungakhulunyiswana okungaphuma mhlawumbe ukuthi kuthi hayi akasivumelani kulokhu, kodwa ke kasisebenzeni ndawonye kulokhu. Nxa singavumelani kulokhu, kodwa ke singanelisa ukuthi okunye lalokhu njengalokhu lalokhu kuqhutshekelwe phambili ukuze impilo zezizalwane zeZimbabwe ezabantu makhaza zibe ngcono, ama-camp business asebenze ukuthi kwabantu bathole imisebenzi. Yikho mina ngicabangela ukuthi engufiselayo ukuthi kuphumelele kwenzakale ukuze lathi njengeZimbabwe siqale ukuthuthuka, lathi sibe ngelizwe elingcono, lempilo zabantu makhaza zibe ngcono.
UMnumzana Angliston Spanda uhlaziya ezombusazwe. Ukubalwa kwamavoti kwele South Africa kuyaqhubeka ngemva kokhetho lwezabelo olwenziwe ngomvulo. Ibandla elibusayo ele African National Congress ANC libikwa likhokhela. Abanye basola uhulumende we-ANC besithi uyehluleka ukubusa kuhle nanku kulokuswelakala kwemisebenzi, ukubhidlika kwezakhiwo lemigwaqo kanye lokungaqhutshwa kwenhlelo zabomasipala ngemfanelo. Usandikile Mhlanga we Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Senzonkomo.
Siyabona nje iDA nayo akade kungalindelekanga ukuthi ngahle yenze kangcono. Ikhanya yenza kahle kakhulu kubo masipala abaningi ngoba kwezinye indawo ibathetha omasipala akade bephethwe ANC. Elinye iqembu elikhanya lenze kahle kakhulu ikakhulu kwiprovinsi yaKwaZulu-Natal. Iqembu le-IFP likhanya nje hayi omasipala laba abancane abasemakhaya abaningi libathathile libathatha kwi-ANC. Le qembu le-EFF nalo futhi likhanya lenza kahle kakhulu endaweni eziningi, iinamba zikhuphukile kunakukhetho olwedlulileyo. Kanti nabanye omafika izolo abanjenge-Action SA le elamashaba owake waba umeya weJohannesburg kwe-DA, nalo la eGoli likhanya iqembu lakhona lenze kahle kakhulu. Maningi amaqembu akade engenela ukhetho, maningi kakhulu ngoba lana nje eGauteng ngabona ayafika ku-54, amaningi akhanya azuzile.
Sesikhangela konke osokwenzakele, ubona kuwela ngaphi indukulo xa uxaka?
Okucacayo nje ukuthi amadolobha amaningi kakhulu, amadolobha amakhulu lama-metro kukhanya ungathi amaningi azobuswa ngokuba bisana kwamaqembu. Akubonakali nje kuba khona iqembu elisikhondla-khondla eliphuma phambili, ngaphandle nje la kucace khona idolobha lase-Cape Town. Kukhanya-ke idolobha lase-Cape Town i-DA ingalibusa ngaphandle kokubambisana nabanye abantu. Kube khona futhi elinye idolobha lapha eli-Eastern Cape la okuyinhloko dolobha Buffalo City, nayo cha kukhanya i-ANC ayizukulibambisana nabanye. Kuze iDurban eThekwini bekungathi kusayihambela kahle kakhulu i-ANC, kodwa sizabona-ke ekugcineni bekungathi ilona nje futhi elinye idolobha elikhulu i-ANC engalibusa ngaphandle kokubambisana. Kodwa la amanye ama-metro iJohannesburg, iPretoria, iNelson Mandela Bay, iMangaung, hayi cha, akukho okhanya ehamba nje ecekele yedwana, kukhanya bazowabusa ngokubambisana. Kodwa ke futhi siyabona ukuthi ikhona lento kubantu abathi ethi yona balithanda iqembu le-ANC, kodwa ngoba lingenzi kahle, lingenzanga kahle, abantu bakhetha ukuthi abangayi kuyavota bayihlalele emakhaya. Yilokho okunye okugqame kakhulu kulolu khetho. Yikho ke futhi okungathi kuphazamise kakhulu ukuzuza kwe-ANC. Kuyobonakala-ke ukuthi uma sekuphele konke, izibalo zonke seyiphumile, ukuthi ngubani omi ngaphi nangaphi. Kodwa-ke okukhona nje manje okucacayo ukuthi hhayi, iqembu elibusayo akulihambelanga kahle kakhulu.
Umnumzana Senzonkomo uhlaziya ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba le-Chronicle lithi ukulungiswa kwesibhedlela seManama sona esadilizwa lizulu elalilomoya kusikhatshana esedluleyo kukhangelelwe ukuphela kumaviki amabili alandelayo. I-ZBC ithi isizalwane sakwele Brazil esifunyanwe silecala lokuthengisa izidakamizwa ze-cocaine yinkantolo ye-Harare setheswe isigwebo sokupika okweminyaka elitshumi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani lonke bahlakazi labalaleli be-Studio 7. Ayimina ndokudana ngumntu lokuthiwa Mnangagwa. Ngesifiso sami, ngifisa ukuthi ngasiyafa sonke sivuke sifike kubuse yena labangane bakhe le-cabinet yakhe bona babaphananisa imali. Khathesi uhambe evutha ama-1000 siyakhonale emazweni. Thina ngapha emakhaya sihluphe kamanzi, konke asiboni lutho yindla. Yonke into yasihlupha, yena uhlezi kahle, uhlezi ezitulweni ezijikelekayo.
ngayo ukhohliwe nje ngomunye umuntu uzenzela umathanda unangwazi ukuthi kathi ufanele ukuthi senzeni kumbe size siguqe ngamadolo angitheni ukuze simkhoze angkwazi ukuthi ufunani njalo thina nxa vele singasamfuni kasisamfuni kayekele sivotele labo esibafunayo
Salbonani ku Studio 7 ku Studio 7 nabalaleli bonke abalalela lomsakazo osakaza izindaba zinjalo nje siyabonga ngalekuseni enhle mabantu bengabe bephila okhulumayo ngobaba uLeah uSalbonani Leah kozuzaphi zaduke siphawule kancane ngokunye siphume nje kancane esihlokweni ezinye izike zabasemathini okwakuqala nje ngihalalisele ama-political parties asemathebeleland afana nabo zaphu umthwakazi osida labo LMF laba siyalihalalisela sibili imthwakazi ingathi nje imathebeleland ne-midlands ayibonakale layo inamaparty nawo angenela ukhetho kodwa konke lokhana kulele kuthenini wena upetheni ngomlomo mhlawumbe kumbe ngesandla okungaheha abantu bemathebeleland labe-midlands ukuze bekuvotele siyezwa amanye amaphati atiwona azama ukuhlanganisa imashonaland le mathebeleland le midlands kube into eyi-one kube khona ukuzwana angazi ukuthi la maphati wona ngamaphati asuka ecabange njani kodwa ke wele omunye nomunye uvunyelwe ukuphupha umuntu uyabe efanele phuphe kodwa ke eqinisweni ukuthi ayikho into engayenziwa ukuze laba bantu bezwana ke kuzwane vele noma ungabe usuthanda angeke kuzwane abantu besishoneni nabesindebeleni ngeke kuzwane Never. Lokhu nje kuyikuphupha kufana nomuntu ophupha ehamba ngemoto ekhrosha ulwandle ngemoto okuyinto engeke yafayenzakala leyo. So weli ba-right bekhankase benjalo ngoba phela yikho bezabe ngama-losers kube namawina lapho. Ophethe into ebambekayo yazi ukuthi uzaheha abantu basemathebeleland uzavotelwa. Obuya nento ephilayo othi mayikhuluma into abantu beyizwisise. Kodwa uma usaqhamuka ne-strategy esithi sona ufuna ukuhlala. Anisa imashona lendi le mathebeleland kube khona ukuzwana ngicabanga ukuthi hayi ufana lo muntu ongene egroundini engala striker
sanibonani sihlobo wasakazi be-Studio 7 sibonge ukusethulela indaba ezifinyelela yonke indawo sinethemba lokuthi ukwenza kwenu kuyakha isizwe nokuthi sihlale sisazi into zelihlupho siyabonga kanti ukudlulisa ngibe ngithi ngiyalibongela ibandla lezapho eselivela manje lisitsho ukuthi hhayi inkunzi isifohlile lapho ibivalele khona singazi ukuthi ibivalele kuphi and singathi njalo ukuthi ifohlile noma ivulelwe so ngifuna ukuthiya i-challenge kwisizwe sikamthakwazi ukuthi sizibuze ukuthi inkunzi lena eyizapho from 41 years isayilensi ngendlela ebithuli ngakhona esibonakala namhlanje ukuthi akona hayi isikhona ngabe ifohlile kumbe ivulelwe ngokubana from 41 years ibingekho iparty ebikhulumela isizwe sikamthakazi kumbe ebigxeka izezo ezenzakalayo esizweni sikamthakazi ekubeni izaphulo likhona isesifayeni sona leso esihlanganyela abantu abahlukumeza umthakazi abantu bakamthakazi bathathela imisebenzi left and right ayikaze yaphakama nelilodwa yavela kwabonakala ukuthi khona kuneparty emela sizwe sikamthakazi abantu bayahlukuluzwa abatholi ama-benefit asezweni izabukazi kufanele ukuthi ngani ziyathola ipensheni nabomkhulu ogogo kufanele ukuthi ngabe bathola ipensheni nezilima nabo konke abantu abayifanele ukuthi ngani bayathola ukunakekelwa uhulumente ayikaze yaphakama yakulwela lokhu izabo kwaqo ifile amadolobha nala ayikhona emthakazi bafile ayikaze sizwe ngelizothi langayikukhulumela lokho ikhuluma nje ngokuthokazi namhlanje sekuvela lena MRP omqondisi silwa nabo Emrose ngendaba yokuthathela abantu amapulazi sibonile e-Cartwheel Park kubuya amashona ekhasha from Harare eCiserapana azange sibone futhi ihlanganyela kulokho singabona bethuli njengamanje singakaze simuze ekhuluma ngokuthi kona kwenzakalani ezweni ekhuluma ngokuthi kona yena 2023 uzawuphatha hayi kuyachaza ukuthi ivulelwe ukuzophazamisa ngiyabonga
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezifela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthembise inkokheli zamazwe omhlaba emhlanganweni we-COP26 eScotland izolo ukuthi ilizwe lakhe lizathatha amanyathelo aqinileyo okulwisana lokuguquka komkhathi ngokwehlisa umoya we-methane emkhathini. Umsakazo munye uthi uZulu weMalawi utshengisele ezitaladeni zedolophu lePlantyre izolo esola uhulumente phezu kokuswelakala kwemisebenzi lokudula kwezinto. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi ukudula kwezinto elizweni lakhe kubangelwe ngumkhuhlane we-COVID-19 wona olimaze umnotho. UBiden ubephendula imibuzo entathelisindaba ese-United Kingdom isolo emhlanganweni wokuguquka komkhathi owe-COP26. Uthela nxa abantu bedonsa nzima ngokudula kwezinto lokhu uhulumende wakhe wenelise ukuthuthukisa umnotho. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Ngathiwa into eyenzakalayo lapha is ukuthi i-COVID bebecabanga ukuthi by December it would be under control, but njoba amanye ama-variant sephumile kungathiwa sokuhlupha. And then sake sakukhuluma ngendaba leyo ukuthi kulabantu abangafuni ukuvaccinatewa laka test sesibona i-Air Force, one division ye-Air Force yonke yayala ukuvaccinatewa. So izinto ezinjalo yize ziyenza ukuthi ukubusa okamongameli Biden kube nzima.
Uthi lanxa izinto zidula umongameli Biden, umnotho welizwe lakhe uyathuthuka. Yebo, kuyakhanya yini lokho?
Yes, siyakubona ngoba ama employment hiring wages ngathiwa sekhwelile. Sibona i-federal minimum I think ibiku $7.50, but sibona i-average abantu abangeniswayo imisebenzi is at 15 across the country okwakathesi. Sibona lawo ama-fast food restaurants anjengo-McDonald's lani labo bedinga ama-workers beqalisa ukubaqasha ngezimali eziphezulu esiqala kuma-14-15 for young kids. And sesibona lathi ukuthi i-unemployment isiyehlile and abantu sebeshort ukuthi bahambe bayasebenza emsebenzini eminingi la ekhona. So i-job employment shortage yesiyibonayo, which is an indicator for the financial success elizwe.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Kusenjalo, ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga usibalukhulu wesigaba seVirginia eMelika olwenziwe izolo kuyaphambili. UBiden uthe lanxa zingutyikile obhanqa ulethemba lokuthi ibandla lakhe lamademokrasi lizanqoba. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abane nge-COVID-19 izolo. Ngakolunye uhlangothi uhulumende uqhelise iziqondiso zokwenqabela lumkhuhlane phansi kwe-lockdown level 2 ngamaviki amabili. ibandla leMDC Alliance lisola imizamo kahulumende yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi yuNtungamilinkomo.